Izakhamizi zithi ziyakhathazeka ngokutshontshwa kwezifuyo zazo njalo sezihlalele evalweni ngoba zithi lawo masela lodlame. Izifuyo ezitshontshwa kakhulu esabelweni sezansi emaNdebeleni zibalisa inkomo, imbuzi labo babhemi. Umnumzana Hluphe Siziba isakhamuza kuThibet eKalange eGwanda South uthi baleminyaka emini befuya imbuzi beliqembu leRenalitsepo God Project kodwa bangabayanga ngenxa yamasela.
Ombuzi zona lezi esizifuyileyo, hayi lathi siyaphonga ukuthi amhlophe nxa uthe wavuka wathola zikhona esibayeni ngoba bavule ezibayeni kathesi kabathinte egangeni. So kunzima vele, sihlezi vele izibaya zivulwa vele, uthola kwesinye isikhathi kusele 2, kwesinye isikhathi noma ule 7 uthola sekusele 13. So yibo bunzima esihlangane labo kakhulu ukuthi yikho kusokusilethela futhi indlala esigabeni ngoba sayenelisa ukuthi kumbe mhlawumbe ungathengisa imbuzi lawo yesitolo.
Ngaphandle kokutshontshwa kwembuzi abafuya inkomo labo bahlala bekhala. Umnumzana Tsepangmoyo oyisakhamuzi enkwale eGwanda South uthi seziphelile izifuyo ngenxa yamasela.
Izifuyo zitshontshwa imihla ngemihla. Zitshontshwa imihla ngemihla. Abomthetho bona kasibaboni phela bedlala indima yabo ngokupheleleyo ekulwisaneni lokutshontshwa kwezifuyo lokho. Ngoba kade into yaqala kade kudala, njalo lokho iqhela iyanda isiya phambili. Kodwa kasiboni phela kusiba lobubelo kwinto edanisayo kakhulu.
Umnumzana Nathaniel Moyo ngusobhuku endibeline esinayi eGwanda South uthi sebesesaba lokubikela amapholisa lapho betshontshelwe ngoba kungekho okwenziwayo kulawo masela.
Lokhu sariphotha enxenye amaripoti angena kudaladala kula action eyenziwayo. Umuntu wakhona liyamuripota, babuye bamthatha khonapha kusasa ophendukile yamona eselilayo khona. Seze sesaba lokukhuluma ukuthi sitshontshele lapha ngoba ngazabe ukuthi umuntu wakhona uyayekile.
Amazwi akhasekelwe ngunkosikazi Vivian Ndlovu isakhamuzi eKalange laye ochothoza umsebenzi wamapholisa.
Amapholisa kabasiphathi kahle ngoba abomthetho ngamasela. Ngatshontshelwa namhlanje ngihambise ilizwi ngethi ngitshontshele lapha, babe bathi awucabangela abantu. Angilayo umuntu engicabangelayo. Indawo yakhona yokuthiwa kusebhanana lapha abatshontsha khona akufikeki, bayabulala. Kwathi ngenyanga ephelileyo kwabahamba abantu belonda imbuzi zabo, bafika batshaywa ngamatshe baphenduka bengatholanga imbuzi zawo. Amapholisa kabasincedisi sibili.
Kodwa isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni umnumzana Philisani Ndebele uthi sikhuluma nje kule qembu lamapholisa eliphume ijumo ukuyadingela amasele ezifuyo endaweni yeShanawugwe lapho abhahe khona. Uthi abalezikhalazo ngendlela abaphathwa ngayo ngamapholisa ngemva kokutshontshelwa izifuyo zabo kumele bahambe esikolo seShanawugwe bayebona umkhulu wamapholisa khonale umnumzana Katsura. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.